Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe abongi baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi besithi lokhe bengakatholi incwadi zokuxotshwa kwabo umsebenzi. Ukuvumela kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kube labantu abaningi abazahlolisisa indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lonyaka eZimbabwe kuthakazelelwa ngabanye abantu loba nje kulabanye abathandabuza ukwenza kwakhe lokhu. Inhlanganiso ye-Christian Alliance ithi abantu abalandela inkolo zesiKristu kumele bevote ngobuningi babo kukhetho oluzayo. Ibandla le-People's Democratic Party elikhokelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga lenza umhlangano omkhulu walo owe-Congress wokukhetha inkokheli. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Lamhla sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.